Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisoko siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathele lithuba ngibonge uJonga Kandemiri obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalitshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ziku-23 kuMpalakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
siyananzelela ukuthi lonyaka lanxa sesingene ekhefini lekhisimusi eqinisweni ukuthi akukhanya ukuthi ikhisimusi ekhona ekhalendeni. Iminyaka edluleyo ivelowa last year ngakwakunzima, sananzela ukuthi xa ubhodabhoda ubone kusiba lensimbi endaweni ezijeneyo.
UZulu uthi ikhisimusi yalonyaka iza kuba iduma ukwedlula iminyaka yonke ngenxa yokusilela kwemali.
Ngoba kwavela amafriji osuka amatafula konke kuyabe kusiba nzima. Kwenakele kakhulu kube kanti impahla zabo zibalulekile, ingubo zabamandi.
Amapholisa athi umntwana weHarare elokitshini leBudiriro oleminyaka yisithupha elokhu engakabonakali kulandela ukuna kwezulu elitshiye izindlu zitshone emanzini.
Ngoba i-government of national unity iqakathekile apha eZimbabwe ukuthi ibe khona, ngoba singakhangela isayizi lomnotho wethu weZimbabwe umoshakhele nendaba yeZANU-PF ikhala nama-sanction. So iZANU-PF nxa ingabambana ne-PPC zonke izinto zizalunga.
Umkhokheli webandla eliphikisayo ele-People's Unity Party, umnumzana Herbert Jamuka, uthi uhulumende womanyane onguye kuphela ungaqeda indubo zelizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. UZulu uthi ikhisimusi yalonyaka iza kuba iduma kakhulu ukwedlula iminyaka yonke ngenxa yokusilela kwemali. Iningi alisebenzi njalo labasebenzayo bathi imali ayeneli ukuthi kuthengwe ezimnandi kujatshulwe njengeminyakeni. Kusele amalanga phose amabili nje kuphela ukuthi lifike ilanga lekhisimusi, kodwa iningi lithi impawu zaleli khefu ezamagigi leminye imicimbi eyandise kuba khona ngalesi sikhathi kweminye iminyaka kayikho. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi ye-ZCTU, umnumzana Ambrose Sibindi ongewebandla le-CCC.
Siyananzelela ukuthi lonyaka lanxa sesingene ekhefini lekhisimusi eqinisweni ukuthi akukhanya ukuthi ikhisimusi ekhona ekhalendeni. Iminyaka edluleyo ivelowa last year ngakwakunzima, sananzela ukuthi xa ubhodabhoda ubone kusiba lensimbi endaweni ezijeneyo. Wawuqalisa futhi masinya khonapho kubona ukuleyo mbona abantu nje besithengisa ukuthi isikhathi asebengeneliswe isikhathi sekhisimusi. Kodwa ungananzela kathesi hayi kuthule ungase ungene ezitolo lapha, siyananzela ukuthi labona abayidlaweqesi izinto lezingaqediswanga okuthi ngabe kungenzeka ukuthi kube lo muntu ongabe evalelwe kwenye indawo abesebonga ukuthitshwa bhodabhode lapha kobulawayo bengasuzananzela ukuthi ikhisimusi ngoba kulakubhidiza esikwejwayeleyo. Siyakunanzela khonokho lezitolo lapha ayisiko lokhwana ukubhithizela esidala ukubona abantu nje ungathi babhizi bebhithizela bona ababevendini bedinga izimali. Amavenda yiwagcwela iganga lonke enxayebenani ukuthi abantu bazadobhadobha lapha nalapha ngamafitshane abantu ngenxa yokuswela lokuthi nathelizwe zinzima. Yikho okwenza abantu bengaphithizeli, ngoba ukuze uphithizele ukuthi ube nemali ukuthi wenelise ukubana uthengele abantwana konke. Impahla sibule zitolo zikhona kodwa uhlupho azibambeki. Akufani laleyana iminyaka eminye esadlula ku-2008 wakuvele kungelampahla ezitolo, kathi izimpahla zikhona kodwa ke ukuthi abantu benelise ukuthi bathenge impahla kuyehlula. Ngokunjalo ikhisimusi akhona ithule sibili kakhulu, nalapha ezindlini wawubona abantu begida kula mabhadi kuthiwa ama-rits kodwa walo nyaka kukhanya nje kuzithulele. Ingakwazi ngena hale khisimusi yayo kuzatshengisa ukuthi kule mpilo kodwa okwamanje hayi impilo yekhisimusi lendlabuzane lekhisimusi asilinanzelela likho ebantwini.
Manje ngokubona kwakho abantu bazayidlala njani ikhisimusi yalonyaka njengoba abaningi bekhala ngokuswelakala kwemali?
ungaswela nje ngamafeature.
Well, kusegcekeni ukuthi ikhisimu yalonyaka kukhanya ngathi abantu zabehlula ngenxa yokuba nabantu abalamali. Njalo lo hlupho njengoba sisazi amabhizinisi beZimbabwe nxa kusuka ikhisimu bayacabanga ukuthi abantu bazakuthenga basuke bakhwezi impahla, intengo yezimpahla zabo kwenza abantu kubehlule. Lalaba emakhaya futhi ungananzela amabhasi emakhaya, ilishova la emakhaya labo sebekhwezile intengo, kusenza ukuthi impilo yabantu iqhubeke isiba nzima sibili kakhulu. So ngokunjalo siyabonda hayi izaba ikhisimu ngoba ikhona ekhalendeni lokuthi abantu bathola amathuba okubana bake baphumule bangayi emsebenzini. Kodwa lokhona sikwejwayele ukuthi abantu phele bebizana bezimuli, bebizana bengomakhelwane, sibona ngathi akutshengisi ngenxa yohlupho esilalo ezomnotho welizwe abantu leyo mali abalayo. So ke sikhayele ukuthi aluba kuyavuma futhi le ntengo zempahla sesuke zaqanza ngoba singananzelela. Ndabona bezitolo sebefika izimpahla zokuthiwa hhayi leyi awuzozuyithenga nge-RTGS, usuthenga kuphela ngemali yemzini i-US. So yinhlupho esihlangana lazonke lezo. Kuthi laba laba bavuma ukuthi kuswayitwe nge-RTGS basuke aba-inflate ama-rates abo abaningi, so kusuba yile imali yomkambo kusazula abantu kube nzima. So ngamafitshane abantu ithinsika soke bayikholise ngoba kulo kunzima sibinje.
Lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi e-ZCTU njalo engowebandla le-CCC. Amapholisa athi umntwana weHarare elokishini leBudiriro oleminyaka eyisithupha elokhu engakabonakali kulandela ukuna kwezulu elichiye izindlu zitshonile emanzini. Izindlu ezifika phose ithumi lanhlanu zibikwa zitshonile emanzini okubangele ukuthi abaningi bahlengwe ngendizamtshina zohlobo lwamahelikopta logatsha lomapholisa olwamanzi olwe-sub aqua unit. Kodwa umntwana lo elokhu engakabonakali kusukela ngomgcibelo kusukela ngolwesihlanu uxolo. Amapholisa athi udubo lolu lufinyelele elokitshini lekuwatsana extension lapho okulezindlu ezitshone emanzini lazo. Sixoxe lomgcinisihlalo webhodi yezakhamizi eHarare Residence Trust umnumzana Albert Mazula ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ya into ekhona lapha ukuthi singakhangela idorobha ikakhulu iHarare leKitunduza. Kule ndawo lezi singathi ngamaxhaphozi okungamelanga ukuthi abantu bakhe izindlu. Kodwa nxa besakha izindlu kumele kube lamalungiselelo. Yikho-ke kakhulu amalungiselelo aneleyo njalo abantu baphombunikwa nje indawo ikakhulu ngendaba ye-corruption. So ngokunjalo uzabona ukuthi izulu lingana, izindlu ziyagcwala amanzi. Kugeleze kungena ezindlini abantu begcina kusikhathi kuthuma phezu kwemagala kufuna ukuyafika emadolo. Njalo le drainage system ekhona i-very poor, akusela drainage system esasiyibona kudala leyana. So kugcina iy'ndawo zifika flooded. Njalo singakhangela ama-foundation ezindlu lezo ngendaba ye-corruption ekhona ayaphasiswa ngoba abantu abantu ukuthi nxa sikhangela indawo ezingathi ziyi-suppose abantu bayakha kodwa kumele ukuthi kube ne-foundation ehambelana naleyo ndawo. Nxa kungena ama-foundation kutho ukuthi izindlu ziyabe ziphansi kakhulu, izindlu lingana kakhulu, amanzi angena ezindlini.
Manje kuzona lezi okuthiwa khona amanzi angenile kuwonakele okunganani, njalo ungasitshela ukuthi akula yini ophelelwe ngumphefumulo ngenxa yesehlakalo lesi?
Ya, ngeripoti esiyizileyo kuthiwa kulontombazana oyedwa ofileyo kodwa kasika khonfeni ukuthi kube liqiniso na. Njalo abantu abaningi balahlekelwe zimpahla zabo eziningi ngoba kwagqekela amafriji, osofa, amatafula, konke kuyabe kusemanzini. Kwenakele kakhulu sibe kanti impahla zabo zilahlekelwe, iy'ngubo zabamanzi. Kodwa singakhele kakhulu ofriji labo i-furniture lamasofa kungangenwa lizulu kuyawonakala kakhulu, umonakalo wakhona uyahlupha ukuthi ulungiseke. Abanye kuyagcina ukuthi ukuthi bathini okutsha.
Manje bona labo abawonakeleyo bayathola yini uncedo kuhulumende kumbe inhlanganiso ezizimele?
Njengabantu abamela izakhamizi, ludaba esizalukhangela ngoba umonakalo lo omunye wakhona kawubengelwa ngayibo. So sizazama ukuthi sibe sikhulume nabe council ukuthi sibone ukuthi nedobani angabalini abangalithola. Kodwa sibe ezinye inhlanganiso ama NGO abancedisayo lapho nalaphana ngoba ikakhulu ngakhangela abanye bacine besela indawo zokuhlala bayakhupha. Bayehlalisa kwenye indawo temporarily amanzi aze abe ngameno babesebebuyele ezindlini zabo. Kodwa uhulumende hayi kasika akula ncedo esilizileyo asiyewalinika okwakhathesi.
Umnumzana Albert Mazula ngumgcinisihlalo webhodi yezakhamizi eHarare Residence Trust ubekhuluma ecingweni leStudio 7 khona le eHarare. Umkhokheli webandla eliphikisayo ele People's Unity Party umnumzana Herbert Jamuka uthi uhulumende womanyano nguye kuphela ongaqeda indubo zelizwe. UJamuka utshele intatheli zindaba yeStudio 7 umlondolozi Ndlovu ukuthi kumele umongameli Emmerson Mnangagwa ahlale phansi akhulumisane lomkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa kunye lenye inkokheli yezombusazwe.
Ngoba i-government of national unity iqhakathekile apha eZimbabwe ukuthi ibe khona ngoba singakhangela iside lomnotho wethu weZimbabwe umoshakhele nendaba yeZANU-PF ikhala nama-sanctions. So iZANU-PF nxa ingabambana ne-CCC zonke izinto zizalunga nabalungu bazakhipha ama-sanctions.
Kodwa ubaba uMnangagwa lapho uthi yena wanqoba kukhetho lingafuna ukuthi abambane njani noChamisa yena kungunye owawinayo kuma-elections.
Mina as a opposition leader uMnangagwa akanqobanga. UMnangagwa kusebenzisa amaqhinga nesiNdebele. Number one, uMnangagwa wadeploya ifazi, wadeploya iheritage. Babehamba beyephisela abantu abadala emizini, abanye beshayiwa nezinduna nenkosi nobosobhuku. So abantu bavotela iZANU-PF nokusaba and ama-election lawa arigwa awahambanga nendlela e-right. So uMnangagwa kawinanga this election but usebenze amandla special amasosha ama-CIO and Zimbabwe Republic Police.
Kodwa uChamisa ungena ngathi la why lifuna ukuthi uChamisa loMnangagwa babambane?
Ya uChamisa loMnangagwa kunazelekile ukuthi babambane ngoba amavoti abo asondelene especially uMnangagwa uChamisa kune 1.9 million votes Mnangagwa 2 million, so different yabo incani. So kufanele aba bayithu babambane then kube ne-government of national unity elizweni, kube ne-peace elizweni, kube ne-development elizweni, kube ne-unity enkulu. Sivule ama-industry, silungise imali ethengayo, abantu bayeke into zokuhawula apha esitarateni bethengisa lechiswa ilanga nendaba yehulumende ikadisa lopia.
Hello ke ngumnumzana Albert Mazula umkhokheli webandla le People's Unity Party.
Lamlela ntwandwe,
lamlela
ntwandwe,
lamlela
ntsheshwe,
lamlela namba wakho wemvula.
Lamlela ntwandwe,
lamlela
ntwandwe,
lamlela
ntsheshwe,
lamlela namba wakho wemvula.
Kwezemaphandleni uhlangothi lukahulumende olubona ngokuvikelwa lokuhlengwa kwabantu ngesikhathi somonakalo odalwa zingozi zemvelo olu-Civil Protection Unit lubika ukuba umbane usubulele abantu abedlula amachumi amahlanu 52 kusukela ngomfufu lonyaka. Lokhu bathi kubangelwa isimo sokuguquka komkhathi i-climate change. UNokuthaba Dlamini usethulela lolu daba ngokugcweleyo ese-Victoria Falls.
Abe-Civil Protection Unit bathi leli nani liphezulu kakhulu njalo lokhu akusomvama. Bekhuthaza uzulu ukuba athathe amanyathelo okuzivikela mihla yonke nxa kulezulu elilolaka lombane. Umqondisi wohlangothi lolu umnumzana Nathan Nkomo uthi kunani leli iningi lehlelwa ingozi yenkosazana lisendlini ikakhulu emaphandleni.
The biggest challenge is that this lightning affects them whilst they are in their houses.
Umbane lo uchaka kakhulu abasezindlini ikakhulu emakhitshini. Siyaphelelwa ukuthi indlela bani njalo esingazifaka ukwehlisa limpica ngaphandle. Lakho nxa kuseneliseka ukuba umuzi ngomuzi ugejele incingo zokuvikela imbane le kungelani lendleko ngoba impilo yomuntu ibalulekile kakhulu.
Ungomo uthi lesifika sidla ubhedu eziqintini ezigoqela kokuthu egokhwe kanye lemaswingo ensukwini ezimbalwa ezedluleyo lombane ubekwa uchaye owesifazane kanye lengane ezimbili emaswingo njengohulumende uthi sebephume lamacebo okubumba amakomiti okulimukisa lokufundisa uzulu ngendlela zokuzivikela.
The structures that go now up to grassroots level, up to the village level.
Loba singahlumanga ngokupheleleyo ngezimali. Kodwa sesibumbe amakomiti aqalela emakhaya kusiya phezulu, ama district development coordinators, njalo laba bazaba lilihlo kusiyafika onkwenkwezi. Umsebenzi wabo yikwelula ingalo kulaba asebehlelwe izingozi eziphathelane lomkhathi.
Omunye wama district development coordinators njalo eyisiphathamandla secouncilini yenkayi rural district council, umnumzana Silibele Mpofu, uthi labo babhekane lengozi yombane ukugalula kwa abantu kanye lokubhidlizwa kwezakhiwo ikakhulu emangweni weward 6 ehlanganisa igwamayaya kusiya kubotheli.
Siyasaba lesehlakalo ke singazange sibe sihle. Kunyanga ephelile lapho kwaba labantwana khona abathathu abagcina bewela emthonjeni, umfula wawugeleza abantwana bedlala khona faemfuleni. Shuthi babelokhu bedlala besemanzini kathi phakathi komfula kwakugejwe umgodi. Kwezinye izindawo sithola ama-reports okuthi abantwana izindlu zitshaye iy'nkosazane, ezinye zitshile.
Umpofu uqonqosela izakhamizi ukuba zivikele ingozi lezi ikakhulu ekuchapheni imifula ngoba kunje kule muli yegokhwe layo egalule yatshona emfuleni emalangeni edluleyo bechaphela elubhane.
Nxa izulu lingazeline kuyubana abantwana besikolo besesikolo kusamele ukuthi abazali baye balanda abantwana bengahambi bebodwa ngoba bengahamba bebodwa kuba yingozi ekutheni abantwana abayenelisi ukubana bahlolisise ukuthi umumo lapha umi kanjani.
Umpofu ucebisa njalo ukuba abantu bengami ngaphansi kwezakhiwo kumbe izihlahla ezinde ukuze kwenqatshelwe inkosazana le. Uxwayise njalo ukuba izifuyo lazo kazibuthwe sikhathi sonke nxa izulu lisina ngesizathu sokuba zandile njalo ingozi zezifuyo ezigalulayo kumbe ezitshaywa yinkosazana. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Lamlela napa wafo embula
gukama
le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington DC. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Lamhlanje sixoxa lo senator webulilima umnumzana Solani Njemnyama Moyo.
Salibonani baba Gandhi. Gandhi ngine initiative yenye ngenzayo eyokuncedisa abantwana abangela abazali December ne Christmas ngoba abantu abanengi ezweni ezimbako njengoba nezimbako kudliwa ungaqwane zomlomo abantu abanengi kabala lapha bangathola khona ikakunantwana bayezintandane ngoba bathonelwa ngabazali babo. Abanye abantu bazabe dobhile umncane bejabulile, umntwana uyabe engafuni ukudla, umntwana into eyifunayo kakhulu ebefuna ngithole isigqoko esitsha, ngithole amaswitsi, ngithole amathenisi amatsha, kungkhwane umntwana kumenza ezibone ukuthi labazali. Nenxa abantu bekwenza ukhaya lomakhelwane babe ngelaluthi isikhathi samanje njengoba nasiqala nje ukuthi izulu kumele izathembisa inkomo zifile indlala isingenile eMathebeland laphi kakulebulilima lemasouth yonke ijikelele indlala khona ayiyenzi nokuyatshisa abantu balambile so ngithe into le ngijwayele ukuyenza ngeminyaka leminyaka ngoDisemba ngiyenza ngoba ngangingaphilanga kahle kathi singayenza mhla ka-25 ngizaba ngihlangene lezi ntandane abantwana abazali
ungasitshela ukuthi baningi okunganani abantwana elibaphathisayo
so far i-total esenginayo ngile total asi ngoba sikhethi bantu ukuthi ngibapha abantu abayi-total esenginayo sengile 57 kusase abanye abantu khona bezabuya then isile zalukazi abo izalukazi eziqala kubo 70 years kusiya phezulu lazo ngizabanye izinika impuphu ukuthi isalukazi laso le bhaye sisebha ngasi sidla siwatcha sibone laso ukuthi siyenza something
ngobani abaphathisayo kuhlelo lwenu lolu olokuphathisa abantwana
oku into leya ngiyenzi ngedwa ngiyenza ngalama labantu abalenhliziyo ezinhle abantu ezinde ama business people like lapha mina ngisebenza khona bayancedisile sibili kakhulu njalo nginendaba enye ezisubuhlungu Plant Town lapho kuyiko kuvela kunizintandane lezi ziyizwe ezithemba idorobha business people ababuyayo bebuya kwezinye indawo sile ama business people sile Plant Bakery sile Plant Bakery Plant Bakery incedisile layo kakhulu ngokuthi ngezinkwa ukuthi abantwana bethole ukudla la ngihlizimusi Plant Bakery yancedisa futhi incedisa isibhedlela sonke isikhathi izinto ezidliwa ezigulani iyancedisa ngibatshaya insombi kubonisa ukuthi yibo abantu abaziyo ukuthi i-community kumele benefit ngabe fake ibhizinisi yabo ngoba ikhona i-community ithenga khona abantu bathenga khona yibe sensithi khona labo site bancedisile ama-drinks yibe sengisithi o-golden bancedisile ngabantu abajwayele ukukwenza khonokho o-main line bancedisile ngikhuluma ngama-business people aba-around kuleyo ku-plant town ngibe sengisithi khona ngile challenge ingaso challenge yami yodwa I think liyawazi iGreens siyiyo enkulu ePlumps ngifikile eGreens kweminyaka ngabanika incwadi zabe respond kade ezimfika abanika incwadi ngathumela incwadi ngayinikeza omunye ukuthi abanike into sengisiya find out ukuthi bayithola bathi kabayithola nganikeza ngabanikeza ngakhuluma lo manager umanager ngikhulume naye ngithe ngase ngifika kwese ngihlola ukuthi njengoba nalithumela incwadi yokucela ama donation kasifuni imali yenu sasifuna anything elibona ngalingancedisa abantu abahluphekayo bangiphendula ukuthi bona hayi kabala lutho
loke bekungusenator webulilima umnumzana Solani Njenyama Moyo ebesixoxa naye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sini
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo
Ukuhlelo abaculi bethu liviki sahamba leqembu lezokholo lizibiza ngokuthi ivangeli elitsha labakhethwa kwaya lona eseliyethule idlalade lalo lesibili lelesihloko esithi inkosi ngisize nangomkhokheli waleli qembu exoxalo Ntungameli Nkomo we Studio 7
Ngizomphilela uJesu.
Abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani bali thola njani
inamba yizo lezi 071 023 7916 ngiphinde futhi 071 023 7913 ezinye zithi 076 462 1012 076 462 1012 odinga uculo wethu kulezi namba zosithola na ku Facebook laphana ivangane elisha labakhethwa sikhona laphana ku Facebook okunye sisaphezu kwakho kuzotholakala kuzobonakala kodwa kwamanje engasithola kulezi namba lezi engizisekhona lapha
abalandeli ubathiyela wapha manje
aba enjalo isilandela ngendlela abasilandela ngakhona sithi nje lathi sisafufuza sisafufuza kulo mculo abasibekezelele siyabathanda siyabathanda sicela nathi nje besinikeze indlebe besilandele kakhulu enkundleni zokuxhumana nje khona lapha sibafisela amaholide amahle abanye namaholide amahle besiphathe kahle
ke bekulivangeli elitsha labakhethwa kwaya. Besigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. UZulu uthi iKhisimusi yalonyaka iza kuba iduma ukwedlula iminyaka yonke ngenxa yokusilela kwemali. Amapolisa athi umntwana weHarare elokitshini leBudiriro leminyaka yesithupha elokhu engakabonakali kulandela ukuna kwezulu elithiye izindlu zitshone emanzini. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo, igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeBabwe.